Endabeni zethu lamhlanje lilo Mayikhobe. Inhlanganiso ezimele zodwa zitshela idale lephalamende ukuthi zifuna kube lokhetho olubalekileyo eZimbabwe lonyaka. Inhlanganiso ye-Human Rights Watch ibika ukuthi abantu abaningi eZimbabwe abasebenza kwezokulima igwayo balakho ukuba lemikhuhlane etshiyeneyo ngenxa yokungasebenzisi okufunakalayo. Abesifazana bathi ayancipha amathuba okuthi bavotelwa kukhetho oluzayo. Kulingiselelwa umngcwabo kamoyi unkosikazi Winnie Madikizela Mandela. Abasakhulayo abaningi behluleka ukuqhatshwa libutho le-Air Force of Zimbabwe besithi kunzima obekufunakala ukuthi bakwenze bengakangeni kubutho leli. Ku-Life Talk lamhla kuhlelo lwabesifazana asihluzeni bomama. Lamhla sixoxa ngokungananzi imisebenzi yabantu abesifazana abalwa impi yenkululeko. Thumelani imilayezelani ku-WhatsApp kunombolo esithi 0012024650318 kumbe enkundleni yebulenjini yokuzilibazisa ekhasini lethu ele-VOA Ndebele. Lingakhuthwa ilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-7:30 ntambama kumagagasi athi 909 AM 4930-15580 la ku-6080 kHz ku-shortwave. Lingakhohlwa ukuthi ku-WhatsApp la ku-Facebook ku-VOA Ndebele.